Bekulo Minister of Women Affairs u-Opam Chinguri ubuye labantu abe ofisini yakhe, abanye bakhona lawo bebematsha bebethengisela lawo. Bekulamanye amahlangano kumbe abantu ababemelela amahlangano ama-organizations abomama abebenika ama-solidarity message lalabo abaphathi besikolo, labanye abe-corporate sector, abe-private sector abasebenza le-women's university, labo mama lo baba ka Isabel umuyi hasibili luduvo olukhulu and khanya ngathi abantu kabazwisisi kumbe I think the key message eyiphume kuthengisela okwanamhla le match le besithi thina sesilemthetho eminengi even i-constitution yethu ikhuluma ithi asifuni i-violence asifuni ukuhlukuluzwa kwabantu kumbe ngabomama kumbe ngabobaba kodwa besibona ukuthi ama-attitudes kumbe isiko labantu sisakhangela ukuhlukuluza ngathi yiko ku-right. So i-message, the key message eyiphume namhla beyisithi hhayi asifuni omunye lo munye wethu kumele uyenze lokho ongakuyenzayo ukuthi sibe si-stop i-violence, ukuthi sibe singabe lo munye u-Isabel kulabaningi abafayo ezindlini.
Ungathi nxa ukhangele uhulumende yena wenza mizamo yonke na lina njengahlanganiso zabesifazane ubana uhulumende uyalincedisa na kulolu dumo?
Liyasincedisa sibili ngoba sibamba ndawonye ngase sikhuluma lala engathi uthengisela kumbe even ama-programs yakwazi ukuthi iZimbabwe ya-adopta i-Domestic Violence Act or Anti-Domestic Violence Act ku-2007. And lapha sesireyinyi campaign ekuthi sibe le strategy elizwe yokuqedi ukuhlukuluzana.